Endabeni zethu lamhlanje lilo Michael. Inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi ilungiselela ukutshengisela emgwaqweni kulandela ukwehluleka kukahulumende webandla lezanu PF ukufeza akuthembisa uZulu ngokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2013. Ukhetho lokudinga abazamela ibandla lezanu PF emguza luba lodlakela olumangalisayo. Kulabantwana abalabazali abadabuka kwele Zimbabwe abagwazwa eBhilitane ngesikhathi ilizwe leli lilwisana lokubulawa kwabatsha, sizahlolisisa lokwenziwa nguhulumende ozama ukuvuselela amafekitali. Ku-Livestock lamhla kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection sixoxa ngendlela abatsha abasebenzisa ngayo ezomculo ukwenzela ukuphatheka kwezombusazwe. Thumelani imilayezelweni kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6040 laku-15460 kilohertz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.